Ewange sibisezihlahla izindlu ukudla emsika ezivandeni luthuli nje kuphela imvama ukubona umkhathi ugubuzele njalo ongaziyo engathi liyezi lezulu kanti luthuli lwamalahle. Izakhamizi zewange zithi uthuli lolu luqhamuka kuma HDM eZimbabwe Power Company kumankampani yamaChina kanye lemgwaqweni ehamba amagonyethi ethwele amalahle. Sixoxe lonkosikazi Rejoice Ndlovu ohlala eLwendulo othi lolu thuli selubangele imikhuhlane eminingi.
Ungakhangela umkhuhlane wezibeletho wabomama sumnengi kakhulu lapha ewange. Ngani? Ngoba amanzi uyathi ukhila amanzi wakho ufake lapha nendishi nxa umuntu ongumama sugeza amanzi lawona, amanzi lawona phela abegcwele idust.
Unkosikazi Primrose Sibanda we-Number One Village uthi imigwaqo ifile uthuli nki ezindlini.
Sihlala siphefumula umphefumulo owe-dust nsuku zonke. Ngihlala eteni kwe-road, ama-trucks, imoto ezincane, amabhasi adlula, akula imoto eyamanzi elandelayo.
Sibuye njalo saxoxisana lonkosikazi Sithembi Nkosi Ndlovu omele inhlanganiso elilihlo likaZulu izimele yodwa e-Greater Wange Residence Trust othi izigaba zothuli lolu zikabili eyomkhathi leyamanzi uthi abantwana bezikolo basengozini.
Abahlali be-ZPC ngale ingakula bafisa ukuthi ngantiwa bangarelocate bakhutshwe lapho abahlala khona bayefakwa endaweni engcono.
Sibuye njalo saxhumana lonkosikazi Thobekile Shoko okunhlanganiso ye-Center for Natural Resources Governance yena wathi abesifazane labantwana yibo abasengozini ngalolu thuli uthi abazama ukuphakamisa amakhanda bayabotshwa njalo lezincwadi zamapetition ngalolu daba kaziphendulwa.
Endlini sometimes amanye amabhakethi engelam zivalo yenza idasti bavalo mama labana babotshwa bahanjiswe epolisi bavulelwe ama-docketi and some stuff.
Sixoxisane njalo lo councilor weyingagula umnumzana Brian Chikumbo oveze ukuba iningi kalihlolwa umkhuhlane wofuba kubalela labasebenza emigodini yamalahle le uthi kuya kube le mizamo lakho nje qo eyokuba kuthelwe amanzi okuthambisa lolu thuli kodwa isixazululo yokuba kuvulwe imigwaqo emitsha ibe khatshana labantu kanye lezimayini lazo zibe kude. Sixhumane njalo lomholi obona ngezehlakalo zesabelo seMathebeleland North umnumzana Richard Moyo ngalolu hlupho.
Ungathi uyahlala kathesi at least sekuyi-fluid esingena kakhulu ku-Dexter River sekusiba ngcono ngoba sesazama ukuthi silungisise even the pollution alani ukuthi intuthu ziphonge ukuhamba phezulu emkhathini mahlayana. Sesukuzama ukuthi siku-adresse konke khonokho.
Ngokutsho kwenhlanganiso ye-Community Working Group on Health, ngomnyaka abantu abedlula inkulungwane eziyisithupha bayafa ngomkhuhlane wofuba kweleZimbabwe, ikakhulu abasebenzela emigodini. Inhlanganiso ye-East Central and Southern Africa Health Community isivezele ukuba uthuli lolu lubangela imikhuhlane yofuba efana le-pneumoconiosis, lufiphaza njalo amaphaphu. Abe-Community Working Group on Health bathi lokhu kungenqatshelwa nxa uhulumende engaqinisa umthetho wokwemba mahlayana nje. Ngimele iStudio 7 ngiseWange ingagula ngingunokuthaba Dlamini.